Uhlelo lwebhimu lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho-ke inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana ifees, baphinde babadingele konke okufunekayo njengamayunifomu, izingwalo lokunye okunjalo njalo, kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho olukhona yikuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli imali eyeneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations, kumbe singathi thina UNESCO, yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo. 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eyeneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okwakhathesi leyo mali incane kakhulu.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe, ukuthi kumele kube lemfundo engelambadala. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulabo abasuka ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngigcizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.